Thina njenge-orders nama-members ethu, inhlanganiso silinanze izolo mhlaka 14. Why silenze izolo? Sinanzelela ukuthi isikhathi esinengomama emakhaya, ilanga labo lokuphumula bengaye emasimini njengoba izulu likhizile kungolwesithathu. Sasesisithi-ke izolo ngolwesithathu salinanza leli ilanga. Into nje elisiphambanisa ngumkhuhlane wona lo we-COVID-19 ukuthi abantu akumelanga sibuthane sebaningi. Kungakho sasesisenza ukuthi ama-group ngayinye ngayinye ayithumele omama 1 or 2 per group ukuthi wathi represent i-group yabo ukwenza ukuthi singabi baningi kakhulu. So satshona sikhona-ke izolo saselekta indawo yethu, sathona sikhona babuyangibukisa izinto zabo abazenzayo bethengisa futhi. Usually nge-Rural Women's Day esikwenzayo siqala zamamathi, sihlabele singahlabela, sizoshe sithengiselana njengabomama sisodwa izinto zethu. Lo nyaka besinga-invayithanga abanye abantu from afar, from Bulawayo kumbe from amanye izindawo. Besingomama nje ama-members e-orders sisesitezi khona phayana.
Lolifezile yini injongo ebeliyikhangelele?
Injongo yethu sifezile. Abantu ababuyanga ngokuningi, thina sijayele ukuthi nxa sile mdlalo yethu o-Rural Women's Day wona laba ufice nxa sifikile kubo 400 sihambe to 400 kodwa ngenxa yokuthi besithe thina abantu bangavuyi ngokuningi, akubuye kuphela ama-group representatives abarepresenta ama-group njalo sase akube ngabantu abasuka abanye bazasibonela kubo-WhatsApp, basibonele kubo-Facebook. Hhayi njengo siyifezile ngoba omama babuyile, babuya lemithungo yabo, babuya la lezinto zaba baphumala zezingadini. Of course, abanye bebesithi kusehlisele i-standard ngoba thina sidala ngokwenza imbuthano yabantu aba-15 and above, sijayele imbuthano enikhulu. So nxa sesibalutshana sesifona ngana sisezanga. Kodwa thina injongo yemfundiso yethu yokukhuthaza omama ukuthi besemakhaya labo baqakathekile.